isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhla ka 10 Ntolanja 2019 ngoGibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje, ilunga lebandla leZANU-PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leZANU-PF ngesikhathi uZulu etshengisela emgoqweni lonyaka ekhonona ngesimo esibi somnotho.
Hayi, lokho kuliqiniso ngoba sonke siyakwazi ukuthi amasosha aseZimbabwe, amapholisa aseZimbabwe asazimelanga wodwa, sebengabantu beZANU-PF.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lenkokheli yamazwe atshiyeneyo ngesikhathi uZulu kwele Zimbabwe ekhala ngokukhahlanyezwa libutho. Abantu bakwele Zimbabwe ababhibhela kwele Botswana bathi inhlanganiso ye-African Union iyehluleka ukulungisa inhlupho zabo.
Ungakhangeli i-AU, ukhangele osada, ukhangele konke abantu. Into one, zonke into abazenzayo nje into ababezivumelene nje before. Lwabe kuhlangana nje singa-expecta nje khonokho kuzabe kukhulunyiwe, kanti bona kukhanya kule nto zabo ababezikhulumile phambilini nje.
Njengakodwa luhlelo lwamasiko lolwabatsha kanye lezokholo, zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ilunga lebandla leZANU-PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leli ngesikhathi uZulu etshengisela emigoqweni lonyaka ekhonona ngesimo esibi somnotho. Umnumzana Shepherd Makorimbo obotshwe ngeviki ephelileyo wethiswa icala lokweba wethule lokhu enkantolo eHarare lapho waveze khona ukuthi baningi abaphiwa izembatho zebutho libandla leZANU-PF. Iphephandaba leThe Standard libika ukuthi omunye obotshiweyo owayegqoke izembatho zebutho laye wethiswa icala lokutshontshela abantu impahla ezijiyeneyo. Ibutho libikele uZulu ukuthi kulabantu abatshontsha izembatho zebutho lemibhobho uZulu etshengisela emigoqweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF.
Izinto ezinjengalezi yizinto ezidinga ukuthi zixwayisiswe kakhulu ngoba mina ngiyakubona ukuthi akula nto enjalo iZANU-PF kade iyazi njalo kumbe eyaziyo ngodaba lolu, kodwa ngibona ngani kumele kugxayisiswe kakhulu, kudingisiswe ukutholakala ukuthi kwangabe ngobani abakwenzayo bonabo. Njalo ngakukhona okwenzakalayo kunjalo kuloku kuganga kunjalo, kumele bajeziswe labantu. Kodwa okwakhathesi mina okwakhathesi ngithi mina ngizama ukuthi sizisusebeni naleyo njalo, hayi iZANU-PF ayikwazi lokho, iZANU-PF vele kayikwazi lokho. Nxa kunomunye umuntu owakwenzayo hayi kadingakale kutholakale jeziswe nxa kuqondile kusemthethweni. Kodwa nxa kuyukuthi abantu laba abantu abazama ukuthi begange bangcolise iZANU-PF, besebenzisa ibizo leZANU-PF bengcolisa bethunyiwe, lako kwabacubungulisiswe kakhulu abantu labo batholakale bejeziswe bona ababathumayo ukuthi bame besitsho njalo bethi bona bathunyiwe iZANU-PF futhi bayenze khonokho ukugama okunjengalokho. Mina engikwaziyo ukuthi iZANU-PF ayikwazi lokho.
Ye, masikhangela-ke phela lokhu kuyafana lokuthi uthume ipolisi akuthi liyezibopha. Kambe yona iZANU-PF ingakucubungula yini khonokho idingisise ukuthi uhamba njani? Kuyacina phela kudubuka izinto lapho.
Kule zinto ezingenziwa kakhulu ngoba la amapholisa avele ixwayisiswe, ngoba amasosha axwayisiswe kube labantu ababaxwayisisayo abavelela ngaphandle ababaxwayisisayo. Khathesi kunjenje nje kule madoda la anti-corruption amele kuxwayisiswe kakhulu, kutholakale ukuthi nxa amapholisa enesandla sokuganga akumelanga, akulamuntu ongaphezu komthetho la. Kumele umthetho uyehle uyefinyelela kibo, ngoba angikubalekeli khona ukuthi amapholisa engaganga nobani ngonke engaganga. Kodwa-ke mina ngithi iZANU-PF injalo, hhayi iZANU-PF imsulwa ayazi lutho ngodaba lolo. Nxa bekhona bekade begana, hayi abadingisiswe njalo batholakale bejeziswe kusemthethweni. Kodwa ngithanda ukuthi ngikugcizelele ukuthi iZANU-PF ayikwazi lokho, njalo ngile qiniso ayikwazi. Ngabe iZANU-PF iyakwazi, sesiyananzelela ukuthi kwesinye isiteji sekuthunele kwelanga kube labantu abathutha besithi siyasasibalalaasilabobanilabobani kube lobufakazile obugcweleyo. Kodwa nxa ngiyikhangele engaba yinto engxa ephekwayo le, engxa yinto ephekiweyo njengoba kade kuloku kuganga okunyengakhonoko okwenziwa la yi-opposition.
Ye, kodwa ukuthi yena loo ndoda engaqamba amanga sithi mina ngahamba kubandla lethu safika sanikwa lokho, angawahuthula kube njani?
Aqamba sile amanga esetshenziswa abantu yazi, ungakhohlwa phela dube ukuthi kulabantu abasetshenziswayo bebhadalwa abahaywayo ukuthi bayenze umsebenzi ongcolileyo.
Lo ngumnumzana uBelief Gawule olilunga lebandla leZANU-PF. Siqoqe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga lebandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Lokho kuliqiniso ngoba sonke siyakwazi ukuthi amasotsha aseZimbabwe, amapolisa aseZimbabwe kasazimelanga wodwa. Sebengabantu bezanu-PF. Ungakhangela umuntu okade ekhuluma amalanga amabili amathathu adlulileyo nguDouglas Nkiaramba. Ukuthi Douglas Nkiaramba uyaziwa ngokuhamba esiyakhampeni lezanu-PF lapha ahamba khona. So thina akusimangalisi ukuthi ama-uniform wonke lawana asuka e-Shake Shack House esiyaphiwa abantu ngoba amasotsha aseZimbabwe kasekho professional. So mbona ngani lokho nje bubufakazi obusobala ukuthi hayi. Liqiniso ukuthi iZANU-PF lamasotsha akusela mehluko sokuyinto eyodwa.
Ye, kodwa ngokutsho kwabo phela nxa sikhangela abazomvikela babesithi khanyazane kulabantu abahamba enkambeni yamasotsha kumbe zamasotsha bagqekeza sibili bathatha isigqoko njalo bathatha lembhobho. So kuyabe sokusijoni khonokunqaka ukuthi kwavela kubandla leZANU-PF.
Akade kuzanywa ukukhulunywa ngikhayaramba bekuye kuzama ukuthi ephikise ukuthi ibutho leZimbabwe kanye leZANU-PF sokuyinto yinye. Uthe sitho njalo mbonani kunanzelele njalo ukuthi ngelanga elilandelayo basukile abebuto bathi bonayi ama journalist kusho ukuthi akabambanga kuhle amazwi kanyikaramba unyikaramba kachonga ukuthi kwagqekezwa ukuze naye kumakhantoni abo okutsho ukuthi kabasayazi into abayitshoyo ngoba nanku phela sifana lesele esihlambele abanjwa xaka lisenza okuyikho okungalunganga okuyikho okungavunyelwayo. Okukhona okusobala ukuthi abantu laba kade sibabona bebhoda betshaya abantu. Anti ngitsho kukhulunyiwe laseHarare ukuthi uGodwin Gomwe uchairman wama-youth aweHarare aweZANU-PF ubonakele ehamba wadubula abantu ababili bafa. Abantu bona labo wasebotshwa kodwa kwasekuthiwa kaphume ngasejele ngenxa yokuthi ubethunyiwe ngamasotsha. So lokho ke kujwayelekile sesikwazi eZimbabwe ukuthi ungabona isotsha sibona iZANU-PF, ungabona ipolisa sibona iZANU-PF.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla leMTC sixoxe laye ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lenkokheli yamazwe atshiyeneyo ngomgqibelo lamhla ngesikhathi uZulu kweleZimbabwe ekhala ngokukhahlanyezwa libutho. Uhlangane lenkokheli le edolobheni le-Addis Ababa kwele Ethiopia lapho kulomhlangano omkhulu we-African Union ogqitshwa kusasa. Kubikwa ukuthi utshele inkokheli le egoqela umongameli wakweleNamibia ukuthi ukubulawa kwabantu eZimbabwe ngozibandlela kubangelwe ngamabandla aphikisayo afuna umsusa ngenkani esikhundleni. Umhlangano we-African Union lo obizwa ngokuthi yi-second session of the Assembly of the African Union unesihloko esithi The Year of the Refugees, Returnees and Internally Displaced People. Kambe isihloko lesi sijoni ebantwini abayisiphepheli. Ake sizwe ingxoxo esiyenze lomnumzana Bhekimpilo Weza odabuka kweleZimbabwe oyisiphepheli eDugwe Camp kwele Botswana.
Imhlangano leyi ngiyayibona kodwa imhlangano leyi angiyiboni ukuthi loncedo kakhulu ngoba into zabo lezi abazenzayo khanya nje yinto yabo nje yiuniform nje ukuthi behlale nje behlangane bebuthana nabantu nje beqhuba nje amatiketi abo kodwa kakulanto ephuma into zangikhona zihlala zihleliwe ngoba wona wakubona ngafuthi into zonke ziyalungiswa iminyaka yonke zihlala zilungiswa kodwa kungela ama-results. Abantu laba vele bona anti yakwazi ukuthi vele abantu ungakhangela i-AU khangela osada ukhangela konke konke kwabantu into one zonke into abazenzayo nje into ababezivumelene nje before lo abehlangana nje singa-expecta nje khonokho kuzabe kukhulunywa bathi bona kukhanya kulento zabo ababezikhulumile phambilini nje ezingaziwanga abantu ikubona kungaphumeleli but not ukuthi uhlale ulama-refugees forever. Bona ama-solutions akhona phela isike ukuthi ama-solutions kawakho ama-solutions akhona ukuncedisa abantu abangama-refugees it's only that ama-governments awafuni.
Ye, so nxa sesikhangele khonapho baba Weza siyabona ukuthi la bantu abaningi kakhulu abahlala khona ngapho eDugwe singathi-ke nxa sokubuya inkulumo ezinje abantu abahlala khonapho-ke bathini ngakhonokho ngabe kukhulunywa kula ngale i-Ethiopia.
Abantu engingakutsho baba kube kathesi ukuthi information yona bayabengela kakhulu ukuthi kwenzakalani khona ngayo. Lowa bayabekhangele nje ukuthi kukhulunywa yebo ngama displaced ngama refugees and stuff like that. But bona abantu bayabele hope ukuthi mhlawumbe kungenye kuzaba lelila lapho omunye umhlalo khona okuzathi ukuthi kuphunywa khonapho kube le something ngezayenza ukuthi abantu bajabule. Ngoba kula bantu abakuthabela basukile ukuthi behlale bengama-refugees kumbe behlale behlupheke emazweni akiwo. Njalo izinto eziningi abantu ababekhayela ukuthi ngazi yakhangela. Izinto ezinjengokuthi kakhulu wona amazwe nalawo adala ukuthi kube lezi nhlupho ezinjalo. Yona ama-AU nxa ihlangana bebuthana. Kumele ukuthi into enjalo ngazi yaqakathekiswa. Kwenzela ukuthi kungabi lelizwe kumbe liba lama-refugees asuke elizweni lakibo kumbe baleka, bebalekele ukungaphathwa kuhle kumbe izinto zenezo eziba khona.
Ye, so nxa sikhangele khonapho-ke abantu abavela eZimbabwe abangama-refugees kumbe ngithi iziphepheli baningi kanganani njalo baphethwe njani lapho elihleli khona?
Na abantu banenganyana, ngathi ekuqaleni abantu babe baningi kodwa ngenxa yokuthi umumo weBotswana angiyazi iBotswana yona yilama-conditions ayathiyene namanye amazwe so kakhulu i-freedom of movement kayikho lapha kwele Botswana. Uyathola santa abantu abasebenzi babehlezi phansi but bahlala njalo isikhathi esile. So ikubona ukuthi abantu abaningi basuka bebalekele kwezinye iindawo ezinjengabo-South Africa lapho abazathi njengoba beyabe beyiziphethele kodwa bethola amathuba okuthi benze something. Abantu baphethwe khonoko ukuthi bahleze enkambeni. Yebo ye kulokukhululeka nje okuthi kulokuthula phakathi.
Umnumzana Bheki Impilo Weza odabuka kwele Zimbabwe uyisiphepheli kwele Botswana. Sixoxe laye eseDugu Camp eduzane leFreystown. Ababalisi bathi sebebuyela emsebenzini ngoba uhulumende uthembisa ukwenza phose konke abakufunayo ogoqela ukukhuphula iholo labo. Bethule lokhu kulandela umhlangano abayenze eHarare leziphathamandla zikahulumende. Ababalisi bakhalela umsebenzi ngeviki ephelileyo besithi bafuna ukuthi baholiswe amadola eMelika njalo uhulumende akhuphule ama-allowances leholo labo. Uhulumende udikala mali yokuholisa izisebenzi ngamadola eMelika. Le yi Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington.
Singana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola usenzi.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngixoxa lo baba uMbonisi Nyathi uhlala khona ngaleke koBulawayo. Baba Nyathi ungawuthola njani?
Hayi sithonile nkosi yami.
Ye kunjani lapho khona kona?
Hayi lapho engikhona hayi kupholile kwalezi nsuku.
Ye siyakuzwa kakhulu Nyathi. So siyabona ke ukuthi isintu phela abantu lokho besasilandela. Nxa sibona ukudla kunathi imithi ontolwane labo lento zinjalo kambe abantu basakwenza yini khonokho?
Esikhathini sakhathesi ngibona abantu abakuyandisanga lokho sebengani sebegijimela kakhulu kwezenkonzo emachurchi lawo awomoya kakhulu.
Kwenziwa kwini khonokho?
Ukuchithekana kwezimuli lokho lingananzelela lisafica ukuthi abadala abaningi basithiya abanye bathathwa umkhuhlane lowo ingculazi abanye bafa ngesikhathi segugrawundi laphana. Abantu abaseleyo esintwini balihlekana abakhulileyo abalolwazi lemithi yesintu.
Singathi-ke isintu wena ubona zani sesithabalala sibili nxa sikhuluma ngemithi yesintu into ezinjalo?
Sesithabalala ngoba ilalabo abangamni balolwazi lemithi yesintu ikakhulu bengisazi mina esintwini imkhuhlane efana nale mkhuhlane yabantwana le ingelathwa ngembadalo. Kodwa ke khathesi uzafica ukuthi umntwana engxenye uwela inkanda lizama ukudinga umuntu wesintwini. Into yakuqala afika eyenza usefuna imali ekuphatheni umntwana.
So khonokho ke singathi asikho sintu phela.
Hayi akuseyikho sintu esintwini bekuvele kusenziwa kube le ngcebethu ezakhitshwa laphana nxa kukuthi liyabonga ukuphathiswa. kodwa ke esintwini lesi esesikhona khathesi abantu sebebhadalisa lezi zinto ezinye ezingafanelanga zibhadaliswe okutshengisa ukulahleka kwesiko khonoko.
Ye, singathi ke khonoko okubahuga ukuthi bagcina besiya esontweni lezomoya kuyini vele?
Imbangela yokuthi abantu bagcine besiya ezisontweni lapha imbona njengokutho kwami ukuthi abantu athi bevele besazi usiko lokuthi izinto zibanjwa kanjani ngabantu athi bekhulile, abanye bathethwa ngumbhuqazwe, abanye bazathathwa ngumkhuhlane lo HIV and AIDS. So iningi labantu abaselwe khathesi singabantu abancane abalalwazi, njalo sebekubona kulula ukuprofitwa ngoba ukuprofitwa lokhana akudingi ukuthi uphume endlini enjani kumbe uzala kuluphi usendo. So kuphunga ukusetshenziswa nje ukuthi umuntu uyafika kuprofuta akutshele kumbe amanga umbele iqiniso la uvumi kube sokusiba yikho khonoku abantu abakulandelayo.
Ye, so singathi ye manje kuvuselelwa njani isintu nxa kunjalo ukhanyazana isintu sesibaleka lapha?
Ya, lapha mbona ukuthi silaba abantu sibile abaphethe ezesintu ongani siyabaqakathekisa njengalapha kathe sinenhlanganiso yezinathal. Abantu bezinathal aba abakhankaseli isintu abayiba bephethe ezemithi yesintu abasikhankaseli isintu okuthi uma singakhuthaza ukuthi into le ingani imfundiso yesintu la iyangena kumasilabhasi esikolo abantu bakwanisa ukuthi baphathe usiko from i-educational level kwezemfundo kusiya phambili.
Ukhona kuzinatha yini lawe kumbe awukho phakathi?
Hayi, mina ngikho kwezesintu kodwa ke ngathi umdabuko wethu nje singabantu esizalo esintu kakhulu singabeSuthu sivela lapha eGwanda.
Ye, siyakuzwa ke ukuthi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Lapha ke namhlanje besixoxa lo mnumzana Mbonisi Nyathi, incwadi kwezamasiko esintu ukhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu Nyathi, ungadilwa nokusasa baba.
Ngiyabonga mfowethu.
Siyawagcina amasiko wakhe. Elamanyama sina masiko. Bayawagcina amasiko.
Ye, okwamanje ke sokusikhathi sabajazi lo Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo sisemagwegwe, sixoxa lo ngisakhulayo uNigel Ndlovu osandukuqala inkampani yona ebizwa ngokuthi Icon Media. UNdlovu yena ngumunye wabasakhulayo okumsebenzi wokwenza imifanekiso kamabonakude, abanye bathi amabhayisikopu. Asixoxeni lo Ndlovu, simnikeza ithuba ukuthi asitshele okuningi mayelana ngenkampani yakhe, njalo isimo se-industry yethu ekhangelene ngemifanekiso kamabonakude amabhayisikopu. Ndlovini, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukungxusa kuhlelo Budi Mike.
Awusitshele ngamafishane mayelana ngale nkampani yakho mnumzana.
Icon Media umsebenzi wayo yokwenza amabhayisikopu, ukwenza imifanekiso ehambayo. Bakubiza kuthiwa ngama motion pictures, abanye bakubiza besithi ngama film, abanye bathi ngama movie. So ngibonile ukuthi kule gephu elikhulu eZimbabwe in terms of ukwenza imfanekiso ehambayo. Ungathi uyananzelela uyabona ukuthi like eZimbabwe akula ama movie amaningi ayenziwayo. So ngibonile ukuthi ngangcono lami ngiqalise okuyikampani okuzabe kwenza ama motion pictures, ama movie. The idea ukuthi siyenze at least 2 feature films this year, and division in the next 5 years ukuthi siyenze roughly up to 20 feature films.
Isikhathi esiningi ukwenza imifanekiso kamabonakude ngezinto ezifanayo, ama movies, ama music videos, kubiza imali eningi. Njengomuntu omutsha, wena ukwenza njani lokho?
Ya, leli liqiniso sibili. Ukwenza ama movie lokwenza imfanekiso ehambayo kufuna imali eningi. Mina ngisaqalisa like ukwenza imfanekiso ehambayo as a professional. Ngathi bengisenza ama short film kodwa bengingakwenzi like njenge business. So ngaresembono ukuthi kuqakathekile ukuthi sihlanganise i creativity le business. So okunye ukuthi nginanzelela ukuthi ngingaqalisa ngama low budget, like ukwenza like i movie or ibioscope or umfanekiso ohambayo ngemali encane, ngizama ukuthi ngisebenzise khona okho engilakho ukuze lami ngikhiphe iproduct engani iyacaca, because kumele lathi nje njengaba abantu abasha siqalise somewhere.
Sibone ebulenjini bokuxhumana obe Twitter ukuthi ubutshela uZulu ukuthi ulomfanekiso ozabe phuma kulomnyaka, awusitshele ngamafishane ngalokho.
Yebo but Mike, lo nyaka sikhangelele ukukhipha at least one movie from Icon Media. Sesishutile okuyi trailer for i movie le kuthiwa ngu The Chased, ukugijinyiswa. It's about amakorokoza la ahamba kwenye indawo besiyadinga imali, sebefika khona ngale sebethola ukuthi endaweni le kulento engafuniyo vele abantu ukuthi befike khonapho, into le siqalisa ukubagijinyisa ibabulala ngapho bedinga imali. It's a story about the struggle of Zimbabweans in general, but it also brings the entertainment value. Ngoba ngendlela esiyishuta ngayo, it's something which is unique and different. And from Icon Media, you can expect a lot of movies and productions to come out from us, starting from this year and going onwards.
Hayi, gqiba uhlelo Nigel, utshela uZulu ukuthi ngabe efisa ukuxoxisana ngawe, kumele bayephi.
Liyakwanisa ukungithola kuFacebook as uNigel Ndlovu. Even we've got a page yelokhu zeni yekhampani kuthiwa yi-Icon Media kuFacebook, Icon_media on Twitter. Lingangithola even ku-Instagram at Nige Vision. Ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo, ngiyabonga ukungxusa, and like I always say, let's make a movie.
Hayi Nigel, ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Balaleli, mthwakazi omuhle, lolu luhlelo lwabatsha lilami uMike Hobe. Abasanda ukungena kuhlelo, lisanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Nigel Ndlovu. Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3, BigMike3. Lingakhohlwa njalo ukuthi sidibana ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe. Zimbabwe omuhle, balaleli, kwanele kwanamhla. Bye bye.
Siyabonga Mike. Sike sikhangeleke ezokholo lwesiKristu silo Ntungamele Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungamele Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi uSeni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngikhangele umbhalo ombusisayo kakhulu, ngikhangele amahubo akaDavida. Sifuna ukukhangela amahubo 103, ivesi yokuqala lesibili lesithathu. Uthi yena uDavida, dumisa uNkulunkulu mphefumulo wami, lakho konke okuphakathi kwami dumise ilizwi lakhe elingcwele. Dumise uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa konke akwenzela khona. Uyakuxolela izono zakho zonke, njalo uyakusilisa phakathi kwezifo zakho. Ungayehla phansi uyakhuluma ngokuthi uyaphephisa umphefumulo wakho phakathi kokubhubha. Ngakho ke umbuzo kumele sizibuze wona yikuthi kambe ukudumisa uNkulunkulu kuyini? Yikho bengifuna sikukhangele namhlanje. Ngiyananzelela ukuthi abaningi silamaphimbo amnandi, njalo abanye besakhuliswa sifundisa ukuthi umuntu angahlabela kanjani. Ngakho abantu abaningi nxa bethatha izihlabelelo bakhangela ubuciki bokuhlabela kwabo, ubunandi bephimbo lwabo. Kodwa ngifuna namhlanje ukuthi iNkosi isize ukuthi sinanzelele lokho, ukuba lapho uDavida uthi yena, dumisa uJehova mphefumulo wami, lakho konke okungaphakathi kwami dumisa igama lakhe elingcwele. Kuthi nxa sikhuluma ngokudumisa uNkulunkulu, sikhuluma ngokuphakamisa ilizwi lakhe. Okokuqala, uNkulunkulu ukhangelela ukuthi lokhu kusuke phakathi komphefumulo wethu. Ngakho kumele indebe zethu esizabe sikuhlabela kuphimbo lethu kube yinto enamathelane lento evelela kumphefumulo wethu. UNkulunkulu kemukeli indumiso yethu nxa ivela emlonyeni wethu kuphela, kodwa umphefumulo wethu, inhliziyo zethu zikhatshana naye. Nxa sisihlizwe esikhathini sokudumisa uNkulunkulu, into eqakathekileyo okumele yenzakale yikuthi inhliziyo yethu lemphefumulo yethu lakho konke okungaphakathi kwethu kuyabe sokumele kuzimisele ukumdumisa uNkulunkulu. Uyakhuluma uMose ukuthi kumele sithande uNkulunkulu ngomphefumulo wethu, ngenhliziyo yethu, langengqondo zethu, langakho konke esilakho. Ngakho uNkulunkulu indumiso eziphakama zisiya kuye, eziya phambi kwesihlalo sakhe esingcwele, zindumiso eziyabe zisukela kwinhliziyo zethu. Okwesibili, ikuthi kuqakathekile ke ukuthi umphefumulo wethu unanzelele ukuthi yindaba kumele simdumise uNkulunkulu. Simdumise uNkulunkulu ngenxa yokuthi ungayehla phansi ubale ihubo lelo uze uliqede, uzafumana ukuthi uNkulunkulu wasisusa phakathi komnyama, wasiphephisa imphefumulo yethu phakathi kwezinto eziningi. Ngakho khonokhu kuyamangalisa, kuyinto yokuthi nxa uyicabanga kumele nje uqubuke indumiso zikaNkulunkulu. Nxa ungananzelela umusa kaNkulunkulu, lobunandi nje bokuba lobudlelwane laye, ngabe ke inhliziyo yakho ingagcwala indumiso.
Akuyiphethe mfundisi.
Angifuna ukuthandazela abalaleli bethu ngithi kini namhlanje, asivukeni ngendumiso, siqedilanga ngendumiso. Baba, umphefumulo wethu iyakudumisa, iyabonga ubuhle bakho, iyabonga umusa wakho, iyabonga uthando lwakho. Nkulunkulu, sibongela uba wena wasithethelela izono zethu, uyasiphilisa emzimbeni, uyasivusa ekuseni, njalo usincede ukuba sithole ubuthongo ntambama. Sibongile Baba, sibusise inhliziyo zethu zigcwale indumiso zakho. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo, lingakhohlwa phela Zimbabwe omuhle. Ukusithumezela ama-audio messages WhatsApp unombolo ethi 0120246506318. Litsho ukuthi likubona njani okwenzakala kwele Zimbabwe. Nangomunye osithumezele umlayezelo wakhe.
Angeke yakulungisisa umnankagwa, likhuluma lo Ncube. Uza kulungisa njani okuhlupha elizweni? Ngoba uvele wabonisa ukuthi uyahluleka nje isuka phansi. Ma esebenzisa indluzulu, esebenzisa amasotsha, esebenzisa udlame, uzokulungisa kanjani? Lokho sokubonise umhlaba wonke jikelele ukuthi yena akakhethwanga ngabantu. So uyenza ngenkani. Manje uza kulungisa njani? Mina ngithi ushamisa wena uRight angasondeli, anganegotiate naye. Akamyeka, ngithi yena uyayazi bahlakaniphile bonke abantu bezanuphile. Bazazi ukuthi bona bahlakaniphile bangoclef. Abayenze njengendlela abayenza ngakhona, abayenze ngenkani. Angithi ilizwe ngelabo bona bazinika. Noma abantu bengasabafuni bona babamba ngenkani. Namanje sebesebenzisa amasosha. Ngoba babona ukuthi amaphoyisa akayenzi kahle. Kaba babulala abantu bebaqede, bayasala bebusa ba. Benze ngathi ilizwe ngelabo bona bengasolabo bekhoga ilizwe ngenkani.
Ye, siyabonga kakhulu ke insizwa le. Kodwa ke singakehluka nokuthi sikhangele indaba ngamafitshane. Ilunga lebandla lezanu PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leli ngesikhathi uZulu ethengisela emgwaqweni lonyaka ekhuluma ngesimo esibi somnotho. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje, olivalelisayo uKip Stube.